siyabonga Chris Lojonga siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endaweni zethu lamhlanje.
Uma bengasanga basinika umsebenzi akulala phezu kuya khona lapha kula besebenzela khona kube besebenza kwelezizukugcina imuli zethu. So akula kwenye indawo lapha singaya khona uma befuna bazasibulala sikhona. So uma yobuya bethi bazasishaya kube basibulale bazasibulalela khona.
Abaphila ngokuthengisa iHarare bathi kuyadanisa ukuthi uhulumende usecabange ukubahlasela ngabezomvikela kodwa bathi abasoze besuke lapho abathengisela khona.
I-SDA ithe ibuya yabona indubo lezi njalo yabuya yalungisa indubo ezibona ziyizo ezihlupha abantu kakhulu. Udubo lwe-health lona lolo, lo dubo lwamanzi, ukuswelakala kwamanzi lapha eStundiza.
Izakhamizi zeChitungwiza zibonga ibandla lenkonzo lamasabatha ele-Seventh Day Adventist ngokuphathisa idolobho lelo kunkinga ezibhekane lazo ezigoqela ezempilakahle lokusilela kwamanzi. Izisebenzi ziyamukela ngenjabulo imizamo kahulumende eyokwehlisa inani labantu abagonyulwa imisebenzi elizweni ngokuthi amankampani abaqhatshayo aqale atshengise izizathu eziqinileyo engakakwenzi lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphila ngokuthengisa eHarare abe-National Vendors Union of Zimbabwe bathi kuyadanisa ukuthi uhulumende usecabange ukubahlasela ngamapholisa langamasosha kodwa bathi abasoze basuke lapho abathengisela khona ngaphandle kokuthi bephiwe ezinye indawo zokusebenzela. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngemva kombiko kamphathi ntambo wentuthuko yamadolobho lezabelo uDr. Ignatius Chombo. Othe izolo omanisipala ilizwe lonke kumele basuse bonke abaphila ngokuthengisa laba phakathi kwamadolobho lakuma Growth Point. Umnumzana Bernard Ncube ungubaba osesemutsha ophila ngokuthengisa phakathi kwedolobha leHarare. Uncube uthi uhulumende kumele alungisise isimo kwezomnotho ehlukane nomkhuba wokuhluphana labo kungasintando yabo befuqwa isimo esikhona elizweni. Wemba phansi ngenduku ethi akasoze yasuka lapha athengisela khona.
Uma bengasanga basinika umsebenzi akulala phezu kuya khona lapha kula besebenzela khona kube besebenza kwelezizukugcina imuli zethu. So akula kwenye indawo lapha singaya khona uma befuna bazasibulala sikhona. So uma yobuya bethi bazasishaya kube basibulale bazasibulalela khona.
Kazaneli indawo lapho kumele bathengisele khona. Uncube athi kumele yena labanye bakhe bayekizo.
Izinye zakhona zisemagushini ngale kula muntu obuya emagushini ngale ngoba izindawo zawo bafuna ukuthi nasingaya khona ngale babezobhadalisa imali eziningi kakhulu. Asiwe sizikwanisa singabhadala ama-$15 ama-$20 ukuthi ngelanga ubhadale $15 yathethanga lo ndizwe yakho lingela mali njengakhonokho.
Unkosikazi Esilda Moyo ngosifazane olengane ezintathu njalo ephila ngokuthengisa edolobheni leHarare yena uthi uhulumende kenze akufunayo ngoba akaqhubi lomsebenzi ngokuthanda kodwa akala enye indlela yokuziphilisa.
Siphatheke ekhabi lathi ngoba mina i-school fees ngiyithola konapho, konke ukudla ngiyakuthola konapho and imisebenzi yawo uyakwazi ukujakula.
Lokhu kusekelwe ngomunye njalo baphila ngokuthengisa edolobheni leHarare umnumzana Sitsha Sitsha.
Aloku kuhlo ngenxa yokuthi ngiyo impilo yethu antshiwa sivumile ukuthi sibe ngama-indigenous enje yikho esikuyenzayo kulapha eZimbabwe. Ngingasuke nsiyenga akule ngihamba khona.
Elinye lamacele ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai labo basole kakhulu lesi senzo sikahulumende. Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahofisini awe-MDCT e-Harvest House lamhle emini umkhokheli walo umnumzana Morgan Tswangirai uthi leli nyathelo likahulumende we-ZANU-PF yisibonelo sokuba usehlulekile ukulungisisa isimo somnotho welizwe. Utshangirayo uthi kuyinto edanisayo ukuba endaweni yokufeza lokho iZANU-PF yakuthembisa uZulu ogoqela ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi ezimbili, uhulumende usefuna ukujezisa asebethole ukuziphilisa ngokuthengisa. Umqondisi wohlangothi wenhlelo kuleli bandla umnumzana Bednico Bebe usole kakhulu inyathelo likahulumende lokuhlukuluzana labantu abazama ukuselela imuli zabo.
Je MDC sithi thina siyehlulekile ikhulumende ezanu ngoba angikaze ngikubone umhlaba wonke jikelele ukuthi abantu abazithengiselayo abangaze baxabane lomuntu abangaze bakachaya umuntu abangatshontshi into yomuntu kuyathiwa bayathunyelwa amasotsha ukuthi ahambe aye bakhipha ngenkani. Akula muntu okhulume labo wabeza ukuthi bakhala ngani mhlawumbe ngabe kuthiwa ukhulumende ngukhulumende oqondileyo ngawe uyakhuluma labo eza ukuthi uhlupho lwabo kuyini. Kodwa thina sikwaziyo ukuthi uhlupho lwabo abalalo loladalwa yiyo kanye iZANU PF. Umbuzo omkhulu kuhulumende leZANU PF ukuthi nxa lingakhipha abantu bonabo ukuthi bathole okokudla labantu ababo ngokuthengisa ezitaladeni lizabaphani ngaphandle kokuthi selifuna baye kufa, selifuna babe ngabantu ababa kudla kwejele ngoba babengasela indlela abangenza ngayo ngaphandle ukuthi baze batshontshe abanye bakhona.
Wengeza uBhebhe esola inyathelo lokusetshenziswa kwabezomvikela ukususa laba bantu ikanti kungumsebenzi kamunicipala.
Uvele umunicipala ulamapolisi akhe nxa kulohlupho olunjalo kumele umunicipala asebenzise amapolisi akhe ukuthi akhiphe labo bantu ezitaladeni. Ngenxa yokuthi umunicipala uyakwazi ukuthi abantu abasebenzi abalakho abangakwenza ukuthi badle babhadale abantwana ischool fees uyazama ukukhulumisana labo umunicipala ukuthi kambe singenze njani ukuthi silincedise lingaze lagcwala izitalada zonke ngapha uhulumende ukuthi ufuna ukubathumela amasotsha.
Abenavuzi bakhala ngendawo zokuthengisela bethi kazeneli lezo kumele bayisebenzela kizo zisanelisa ukuthwala inkulungwane eziyisithupha kuphela. Ikanti nani lamalunga abo eHarare kuphela okwamanje lisedlula kancane inkulungwane ezilikhulu. Abezombusazwe bona balufanisa lohlelo oluqhutshwe ngomnyaka 2005 lwe-Operation Mrambatswina kanye lolwegukurawundi oluqhutshwe kwelemandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Na Themba Mliswa ubikwa ebochiwe lamuhla emini eRungwe West esetheswa icala lokudabula amaphetshana amaposters awelunga leZANU PF ancintisana lalokukhetho lwama-by elections kule indawo kanye lokuphazamisa imihlangano kaMnumzana Keith Guza. Ubikwa ebochiwe siya eKaroi wasiwa inkambeni yamapholisa yemagunje emelele ukuya emapholiseni awe law and order. Owaye umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru useqolise ebantwini ngoba ingxenye yonkokheli yelizwe echiye ilizwe liphakathi kodubo. Unkosikazi Mujuru waxotshwanya kenye kubandla leZANU PF esetheswa amacala ambalwa abalisa kungethembeki ubusela ukungazi umsebenzi lobuthakathi. Embikweni wakhe uMjuru ubuze ukuthi kungani engathonisiswanga emthethwandaba nxa kuyikuthi amacala awethwesayo aliqiniso. Kodwa uMjuru kazange aphumele egcekeni ngokuthi uyasola na uMongameli Mgabe uqobo lwakhe esithi ungumuntu olandela isiko lesintu lokuthi abadala kabaphoxwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Meli Dube yena othi amazwi kankosikazi Mujuru kawaphi ithemba labo abaxotshwa kubandla leZANU PF ngegama lakhe.
I think into engiyibonayo ukuthi abantu ezweni leZimbabwe ngathi uimpatient kacela bekezelo ngoba ufuna ubukhokheli. Ngathi kule ndingeko enkulu kakhulu kule desperate need for leadership. Yikho ke owenza ukuthi abantu nxa bevele bekhangele ukuthi kulomunye umuntu engxenye ozathutha lokunye okutsha okungani kuthiwa kunomfutho. Bese bebona esekhuluma amazwi anganayaqanda basuka labo engxenye batheneke emadolweni bazitile ukuthi ha umuntu lo kambe kuyikuthi ezinye izinto abazikhuluma ngaye ziliqiniso uyesaba ukuphuma wesabani kumbeni laye uzama nje ukuba careful ngoba sisazi phela imbali yeZANU ukuthi ungavele uphume ume laphana. Bayaqalisa-ke ukuthi bakuhlambaze bakudilive ngoba kabayifuni into okuthiwa i-opposition. So kungaba yikuthi yena uzama ukuthreda careful uzama ukwenza mbijana kancane kancane azathi sebona ithube elihle lokuphuma abe sephutha kodwa uZulu hhayi ayobekezele lolo kalisekho ngoba ithemba silisibile kubukhokheli obukhona kathese kalikho.
Nxa kuyikuthi kwelizayo simuzwe sesithi yena usekhokhela akusoze na lokhu kutshengise uZulu ukubana ubukhokheli bakhe abuqotho.
Ah kungenzeka kodwa uNdlulu weZimbabwe phela I think uyakwazi. Ngikhumbula ukuthi uyakwazi kakuhle kamhlophe ukuthi bakhona ozinabashe, bakhona obanibani ozimanibanyana abaningi abaphumayo kuzanu. Bangani bayamalaphana bathi qekelele bamalaphana kodwa bathi sereni laphana baswela amandla baphelelwa ngamandla. Baqalisa ukuphesecutor bathathelwa zonke into zabo bavuka basanga bengaseyilutho. So kungenzeka ukuthi yena uyakubona ukuthi nxa uphuma kuleli bandla engxenye kakumelanga ukuthi impuntu kanye. Uthiye fake lapha ibandla kulimise njengalapha especially nxa ukhetho lusesekhathana kunjenje. Engxenye laye ngumuntu esafuna ukuthi ahambe nje kancane kancane.
Lo umnumzana Meli Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zeChitungwiza zithi zibonga ibandla lenkonzo lamasabatha ele Seventh Day Adventist ngokuphathisa idolobho lelo ngesikhathi zibhekane lenkinga kanye lobunzima empilweni zabo ezigoqela ezempilakahle lokusilela kwamanzi. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhonisi weChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo emele izakhamizi zaleli dolobha kunye lendawo esigombolozeleyo ogoqela iManyame uze emavenkilini weChitungwiza Town Center ngenhloso yokuzobonga ibandla lamasabatha ngokuphathisa ukwelapha abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili kungelambatalo bemba lezibhorani ezilichumi lambili ngesikhathi leli dolobha libhekane nobunzima bokusilela kwamanzi.
Siyabonga kakhulu. Isonto le noma ibuya ngapha sasibona ukuthi abantu abaningi lapha esidungwiza bayahluleka kakhulukazi laba abagulayo bayahluleka ukuthi bathole izimali zekuya kuma clinics ethu njalo lokhu kubuya esikhatini sikwazi ukuthi isidungwiza hospital siya privatize ama departments amanye anjenge pharmacy anjenge laboratory le radiology yabo njalo le motor
ngezikhathi eziningi uthi abantu abenelisi ukubhadelela ukwelatshwa ngoba izibhedlela sezidula njalo lamakliniki engasebenzi kakuhle ngokusilela kwemithi. Izisebenzi zamakliniki lazo sesile minyaka emibili zingatholi ikholo kakuhle ukuphazamisa ukusebenza kwazo. Ethi kuqakathekile ukuba imisebenzi efana leyaleli sonto ibongwe.
I-SDA ithe ibuya yabona indubo lezi njalo yabuya yalungisa indubo esibona ziyizo ezihlupa abantu kakhulu. Udubo lwe health lona lelo lo dubo lwamanzi ukuswelakala kwamanzi lapha eChitungwiza kuthi ukuthi yikho thina sibone njenge organization esebenza labantu emelela izakhamizi ngapha eChitungwiza ukuthi hayi kungcono sitshengise ukuthi siyabonga kakhulu.
Umnumzana Jacob Rukweza oyisakhamuzi seChitungwiza uthi ujabule kakhulu ukubona imisebenzi enje isenzakala ikakhulu ukulungisiswa okwenzwe eyinye iwadi esibhedlela esikhulu seChitungwiza ngokuphathiswa yilisonto. Ethi isifiso sakhe ngesokubona amanye amasonto lawo ephathisa kanje.
Sasizathaba kakhulu singabona amanye amasonto sekulamasonto amaningi kakhulu kodwa azake mbone ebuya enza lokho ekwenzele Seventh Day Adventist. Sasizathaba kakhulu nxa sibona amanye amasonto onke lawa ebuya enza izinto ezinhle kangaka ebantwini abadlala esidungwiza.
Ibandla lenkonzo ele Seventh Day Adventist libe le crusade enkulu ephela ngomgqibelo ehlanganisele imisebenzi yokuhlolwa, ukwelatshwa lokunikezwa kwemithi kuzigulane kungelambhadalo eChitungwiza Town Center engenwe langomongameli waleli bandla emhlabeni jikelele umnumzana Ted Wilson. Idolobha leChitungwiza libikwa lilesikweletu esifika kuzigidi ezingamachumi amahlanu lane zamadola kwele Melika $54 million United States dollars. Izigidi ezine zalesi sikwelete kungesa amanzi kumasipala wedolobha leHarare lapho elithola khona amanzi njalo leli dolobha libikwa lihlala livalela izakhamizi zalo amanzi. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Uhlelo lweStudio 7 Live Talk olwabatsha olwe The Connection namhlanje uNtungameli Nkomolo tatenda kumbo baxoxa labatsha abenelise ukungena kuhlelo lokuzafunda ngapha eMelika olwe Young African Leaders Initiative iYali. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe. Abahlengi bakwale China lokho belwisana lokuzama ukuhlenga izihambi ebeziphakathi komkhumbi obuthwele abantu abangamakhulu amane lamachumi amahlanu ngemva kokutshona engozini yokuna kwezulu elikhulu emfuleni weYangtze. Inhlanganiso yezindaba ithi sokufunyenwe abantu abalichumi lahlanu kuphela lezidumbu ezinhlanu. Isithi izulu elilokhu liqhubeka lisina yilo eliphazamisa umsebenzi wokuhlenga laba bantu. Iqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa uhulumende weNigeria beBoko Haram babikwa behlasele njalo idolobho leMaiduguri eliyilo uhulumende walelo lizwe aselenze isigodlo samasotsha alwisana laleli qembu. AbeBoko Haram laba babikwa besebenzise izikhali ezinkulu zama-rockets ukujikela amabhomba lama-grenade kodwa behlulekile ukungena phakathi kwaleli dolobho. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amathathu abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders yali bathi sebelungiselele uhambo lwabo lokuza ngapha eMelika kumaviki amabili alandelayo ukuze qhuba izifundo ezijonge ukuthuthukisa ontanga. Omunye wabasakhulayo laba nguYvonne Jila osebenza elenhlanganiso yeWomen Filmmakers of Zimbabwe kanye leInternational Images Film Festival for Women. Uyivonne wenza umsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo labesifazana ikakhulu abamaphandleni esebenzisa imifanekiso yebhayisikopo. Asizweni ingxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
I-Women Filmmakers of Zimbabwe inhlanganiso ekhangela indaba zamabhayisikopo, ikhangela ukuthi umuntu ongumama yena ngokwakhe ukhangeleka njengomuntu onjani nxa ukhangela ibhayisikopo. Women Filmmakers of Zimbabwe njalo ngingathi kule esiyithi yi-festival lapho esiyabe sithengisa khona imifanekiso yabomama etshiyeneyo eyabe ivela ezindaweni ezitshiyeneyo ezomhlaba. Lapho ethu esiyabe sikhangele khona amalungelo abomama, sikhangele ukuthi thina njengebhayisikopo singenza njani ukuthi senze impilo kamama ibe ngcono. So esikwenzayo ukuthi siyahamba ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo uhlanganisela nasemakhaya esiyafika-ke khona esesithengisa amabhayisikopo lawa bese sisizwa-ke sesiqoxwa nabantu labomama labobaba ezindaweni zenalezo sisize ukuthi bona iziphi inhlupho ebahlangana nazo njalo yini esingakwenza ukuthi sizame ukuthi senze impilo zabo, senze impilo zethu zibe ngcono endaweni lapho esihlezi khona lokuthi sizame ukuthuthukisa indawo zethu lapho esiyabe sihlezi khona. And khonapho ngingathi indaba esidayela ukuhlangana nazo ngitho lanxa sithengisa amabhayisikopo lanxa sixoxa labantu indaba ezihlanganisela ubudlangudlangu, ezihlanganisela engingathi i-gender based violence, ezihlanganisela indaba ze-HIV. Sake sibonisana nama-communities ukuthi njengoba sihlangane ngenhlupho lezi yini esingakwenza ukuthi impilo zabantu, impilo zethu zibe ngcono.
Kuyini okukhangeleleyo?
okokuqala mina ngathi ngamaviki awokuqala ayisithupha ngiyabe ngise-University of California, Berkeley, lapho ngiyabe ngenza khona i-public policy. So lapho ngikhangelela ukuthi ngibone ukuthi i-theory engilayo ingancedisa njani emsebenzini engiwenzayo.
Uyivon Jali ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amathathu abaza ngapha eMelika kumaviki amabili azayo. Kuhlelo lweyali. Izisebenzi zithi ziyayithakazelela imizamo kahulumende eyokwehlisa inani labantu abagonyulwa emisebenzini elizweni ngokuthi amankampani abaqhatshayo aqale ajengise izizathu eziqinileyo engakakwenzi lokho. Uhulumende uthi amankampani la kufanele ajengise ukuthi azama yini eminye imizamo efana lokwehlisa umholo ophezulu oweziphathamandla zawo, njalo achasise lokuthi ukukhupha abantu emsebenzini kuzaqinisa njani amankampani la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bolisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, onguye osungula lingxoxo.
Thina lokho okhulunywe nguhulumende, nguminister, siyakwemuka njengezisebenzi ngoba siyabese sinanzela ukuthi ama-employers amanye babaqhatha abanye kade kungu-60% abantu nje mahlayana. Kodwa vele khona okukhulunywa nguhulumende into eqakathekileyo kungananzela nxa uba-labour act ukuthi ungakaabantu kuyavele uyengeza ama-representatives abo. Ujetha ama-financial account kube nesiqiniso ukuthi for sure you can't sustain leyo mpilo. Kodwa bese kukhona bese ungananzela senza intando siyixotha-xotha abantu. So kithi njengezisebenzi sikawemukela kakhulu.
Mnumzana Ncube, linyathelo elihle yini leli?
Ngokuma kwezomnotho sibili kuleli, hayi, linyathelo elingalungana. Ngiyazisisa izisebenzi lapho ezivela khona, kodwa iqiniso yokuthi isimo somnotho kasikuvumeli khonokho. Okuliqiniso ngeke kubuze ukuthi akula business engaphumbi ukubhala mahlayana kungelankinga. Izisebenzi kathesi zikhuluma nsuku zonke ukuthi amabhizinisi alezinye ngezi-6-7 bengahomi, hhayi ngenxa yokuthi abanikazi bamakhampani bathole imali, ngenxa yokuthi kunzima ukuthola imali. Engxenye hlezi ngasikhuluma ngesikhathi ezomnotho zime kuhle, ye kunokuqila okuthize kwama-companies kungenza isizathu kungakhanya kule ngqondo abakwenza, kanti kwakathesi hayi akula ngqondo njalo kuzokuncede muntu futhi.
Mnumzana Sibindi, uthini ngamazwi kamnumzana Ncube? Sikhangela ukuthi lawa amankampani abe ezazi ukuthi ami ngabi.
Singakhohlwa phela amankampani esikhuluma ngawo ayilokhu ayibokhona ngenxa yezisebenzini. Uzanyanzela izisebenzi ngesikhathi ndosa-right amakampani aqina aba makhulu, kodwa kuba kuhlungu inxa izikhathi ezisiba nzima amakampani asefunda izisebenzi ezabenza baba yilokho abayikho khona bathenga ibhizinisi abamaprofesa abekawusebebalahle. Njalo ungakhangela ukuthi i-labour act ithi xayo nokukhulumisana okuhle lokungesikhiwe sithi thina i-negotiating in good faith. Besibona ungathi amanye amakhampani abezesenza abengasahloniphi lesinqumo sekunegotiating in good faith, ngaze bezenzela mahlayana bethi bona ikampani ezenza imali abantu beberetrentshwa. Kodwa ama-workers laba amele ama-workers ama-retrentshwa bengabizwanga bathengiswa sibili koko abasegcekeni ukuthi kuhambe njani, ngoba umthetho uklear we-labour act ukuthi kufanele kukhulunyiswane kuvunyelwane ukuthi abantu bahamba njani kuhamba obani futhi, but lokungasenzakali. So kuhulumende abone faka lesi sinqumo bese kunanzelele ukuthi kulabanye amakhampani angenzela izisebenzi agangayo ayifuna umthetho. Ngokuhlumenze kufuna egcekeni ukuthi hathi bo into leza zibanje kuhle kweze lizisebenzi ubonale for sure xa ukuthi uyaretrenger for sure uqinisile ukuthi awusela mali.
Mnumzana Ncube, siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthe kumele amakampani abonisise ukuthi kukhona sekwenzile njengokuthi ehlise iholo lezisebenzi zalo eliphezulu kakhulu. Kuyenzakala yini lokho?
Akwenzakali ngoba kathi kuza kwethisa unless bangatshintsha i-labour act. I-labour act kayivumi ukuthi umuntu umehlisele iholo lakhe, njalo akekho ongavumi ukwehlisela iholo lakhe. Ngoba mangani ungabuyela lamhlanje amakhampani akula khampani ayabalwa. Mina ngingathi kuleli lizwe nxa engafika amakhampani amachumi amabili anelisayo ukuthi ukuholisa izisebenzi zawo ngenyanga ngenyanga angaba yinhlanhla, kodwa kimi ngithi kawafika ivinichumi nakwalisayo amakhampani ngathesi sikhumisise ukuthi kunzima ngezimo zomnotho. Ukuthi kunzima njalo kube lesi problem yokuthi lazi zisebenzi lanxa bebona ukuthi lapha kuphuma ilutho. Baya lokho bedemand umholo omningi, lokho bedemand umholo omningi. Kabafika ukuthi bethi kathi khona bavele sidemand umholo othi uyawuthola ngani. Lilitsheleli kathi amazaza aphuma njani elitsheni. Abafiki nso lesi isikhathi. Ngathi sithi thina ngurhulumente ofaka lowo mthetho ewufaka ngesikhathi umumo wezomnotho ume kuhle. Na asila ndaba sithi thina hayi ukawukhangelelanga labo abaqonde ukwenza amabhizinisi, ukhangele lo tshosi.
Leyo bekuyingxoxo lomnumzana Bolisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU, bebekhuluma ecingweni le-Studio 7 bekobulawayo.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Uma ngikubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisancane ungumngani wami. Awu sithando sami, uyakwazi ukuthi uhlele ngimpilo.
Umculo ka Owami othi Owami ohlatshelwa nguTama Lothina. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk.